ndiri mu Washington DC ndini tanono kawane
so kuyizikati sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanono kawande obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Elingali vuka njani zulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 Mfufu 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lunakho kuqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamamangala uSaibeth Musengezi ngempelasonto.
Simele abantu beZimbabwe jikelele, thina bebandla le-TCC sibamba umlomo wangaphansi sisithi kanti izano njenge yini.
Ukutholakala elecala ukwenziwe umlobi uTsitsi Langaremba kubhica ngodaka ilizwe elivele lilesimo esibi.
EZimbabwe umuntu nje ulabe lolo lungelo lokubana atshengisele. Kodwa into ofanele siyazi ukuthi emthengisa le ngathi efuneni ukutshengisela lapho uyakulandele yini imithetho efaneleyo.
Amabutho akwele Ukraine asephiwe igunya ikuthathela ele Russia isigaba elasisithunayo.
Bebeyidelela impi iqalisa ngoba iUkraine ibe izimele ingela amabandla ayisapotayo njengeNATO, leAmerika, leEurope.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa luyaqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamnumzana Sibeth Msengezi uMamangala. Indlu kaMsengezi ibikwa iphoselwe ibhomba lepetulo ngomgqibelo okubonakala njengokumethusela. UMsengezi wasa udaba lokuthi uMnangagwa kakhethwanga ngokusemthethweni ukuthi abe ngumkhokheli webandla lezanu PF ngesikhathi kuze kususwe umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Owaye ngumsekeli kaMugabe umnumzana Phelekezela Mphoko kwakumele abe ngumongameli okwesikhatshana ngesikhathi uMugabe exotshiwe, kodwa uMnangagwa wahle wazingenela esikhundleni. Njalo uMsengezi uthi ingatsha zebandla lezanu PF ezakhetha uMnangagwa zazingahlelwanga ngemfanelo kulandelwa isisekelo sombuso waleli bandla. Esinye njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Goodson Nguni wafaka amaphepha akhe okusekela uMnangagwa emthethwandaba, kodwa uMsengezi uyakuphikisa ukungenela kukaNguni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo esola ukubhonjwa kwendlu kaMsengezi.
Simele abantu beZimbabwe jikelele, thina bebandla le-TCC sibamba umlomo wangaphansi sisithi kanti izano ngenwe yini. Njalo lesi isenzo sokuthi bachise indlu kaSibeth Msengezi kuluhlazo, njalo sekuyisekubufakazi obungaphumputhwayo ukuthi izano iphila ngodlame. Khambe singabe lokhe sibulalana ngenxa yokuthi sifuna ukubusa. Ngubani kambe ofuna ukubusa amangcwaba ngaphandle kokuthi ebusa abantu bethabile, bekholisa, besebenza, beshada, besenza konke okuhle. Bahlabe zulu, lokhu yizo izinto ezithi abantu sebephiwa ama-sanctions begcine sebesithi hayi, aphiwa i-opposition. ukuzidinge lama sanction lokho ngenxa yokuthi vele bona bacatha ngawo siba siyababona nje sibabonile izolo sebegijima sebesiya eRussia ukuthi hayi China nini budala nini abantu elingabafuniyo khona ngapha kodwa ngapho bathatha izrama China besiyadinga ukuthi baxolelane le West kutshengisa ukuthi into ezenziwa izanu bathengisa ukuthenela ku-right bona basiya ku-left ungabona besithi bayama bona bayahamba asisazi ke ukuthi kathesi kuzathwani ngoba edilokhu besala besithi bona abathandi dlami ojoseph chuma hayi bengabantu abadifendi izanu badifendi umgabe baze bacina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe lanamuhla lokhu bedifendi enda amanyala onala kusasa bangavele bambone sebale sedli umnanga kwabaza defender omunye ngabantu abaphonga ukwezela udlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabula
alo ke ngumnumzana Felix Magalela amafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesicc Ukutholakala elecala okwenziwe umlobi olodumo uTsitsi Dangaremba kubhice udaka ilizwe eliveleli lesimo esibi. UDangaremba uzolo ngolwesihlanu uze wagwetshwa kanye lomunye wakhe oyintatheli zindaba uJulie Burns emthethwandaba kamanje. Ukumangalise abanye ukuthi ababili laba betheswa icala elokutshotshozela udlame lokwephula umthetho wokuba semphakathini ngesikhathi kuleziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngomnyaka ka-2020 kodwa kungela icala elikhanyayo abalidalayo. Ababili laba babezithwalele amabhakani babhikitsha. Kungela nje udlame inhlanganiso ezinenge ezomhlaba jikelele zisole ukugwetshwa kwababili laba zisithi bavele bengelacala umanji uBarbara Mateko ubahlawulise i-$70,000 wabeka eceleni isigwebo senyanga eziyisithupha nxa bengahlawula imali uthe ngenxa yokuthi sebekhulile njalo kabakaze batholakale belecala ubesulele inyanga zokupika zonke nxa bengasoze badale icala elinye elinjalo elifana lalona lelo. Amagqwetha amela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athe kuyadanisa kakhulu ukubona izinqumo ezinje ngoba kuveza sobala ukuba eleZimbabwe liqhubekela phambili lingahloniphi ilungelo loluntu. Abanye njalo bathi izenzo zikahulumende weZimbabwe ziyayangisa ngoba uMongameli Mnangagwa uvela qamba amanga eNew York phambi komhlaba wonke lapho athe uhulumende wakhe uhlonipha ilungelo likaZulu. Ugena Gumede Saidi uxoxe lomnumzana Tamburai Gwekwerere ilunga lebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngapha kwele Melika ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, nje into ecasulayo kakhulu. Njalo into emangalisayo ukuthi khona uhulumende ubizi ubuya ngapha uMnangagwa ube ngapha eAmerica ekhuluma esithi ama-sanctions akakhitshwe ngoba iZimbabwe isenza izinto ezilungileyo isilandela umthetho. Kodwa into yenza ukuthi ama-sanctions lawo efakwe yikho kanye khonokhu ukuhlukumezwa kwabantu. UJob Sikhala khona manje usejele uhlukunyezwa ngamalanga wonke ngendaba yona le ezombusazo.
Uthini-ke ngoTsitsi loJulie Burns laba abagwetshiweyo izolo ngodaba labo lokutshengisela
Utsitsi lo Julie Banzi abayenzanga into engekho emthethweni ngisho la kancane bamane bazibambela amabhakani bama ngokuthula ayisikho osingathi khona kulokuthi khona abantu laba bathiwe hayi bese phula umthetho ukhona umthetho weZimbabwe uyavumela ukuthi abantu bakhulume abantu batshengisele lokho abangathakazi ngakho okuyabe kusenziwa nguhulumeni yikho lapha hayi asiyiboni into elungileyo le enziwa nguhulumeni kamnangagwa ngoba lokho abakwenzayo kwase kugcwalisise lumbono we-America lumbono wabanye abantu abafaka ama-sanctions awokuthi uluntu aluhlonitshwa eZimbabwe ngumbuso kamnangagwa hayi le into lihlazwe lelenziwa ngumbuso kamnangagwa olwenziwe ngumbuso kamnangagwa kulumama khona manje nje sebesengezelela abantu abamashumi amane abenyathini ujob sikhala usithole basemajele ngendaba engekho engabonakaliyo engakhulunywayo kodwa khonapho-ke usuk ubone abantu abayenza amacala abonakalayo odla jena labanye bayanikezwa ibheyili babhuba hayi lokho hayi asithokozi ngakho sibili yinto engasithokozisiyo engathokozisi wonke umuntu omele amalungelo eZimbabwe.
Alo-ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere, ilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC ngapha kwele Melika. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uGaynor uphinde waxoxa lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Malaki Nkomo.
Ngiyaphinda futhi njalo ukuthi engakukhulumayo ngesikhathi esedlulileyo ukuthi eZimbabwe umuntu wonke ulalo lelo lungelo lokubana atshengisele. Kodwa into ofanele siyazi ukuthi ekutshengisele ngathi ekufuneni ukutshengisela lapha uyakulandele yini imithetho efaneleyo onjengokuthi ufanele uvikele amapholisa ukuthi umuntu kumbe abantu bazatshengisela njalo le ndawo yokuthi sizatshengisela sengaphi izinto ezinjengazo lezo. Yikho ofanele sikwazi ukuthi khona loba silalelo lungelo lokutshengisela akutho phela usofanele siqamule eminye imithetho enjengale efunwa ngamapholisa ukuthi bakwazi bona ukuthi umuthi watshengisela utshengisela ungaphi.
Kuyabe kusenzelwani khonokho Nkomo?
Kuyabe kusenzela ukuthi labo mthetho phela basondele eduze ukuthi uma zokuthekwa ngani kuyaqamuka kudlakela kumbe lokunye okunjalo ngoba ekutshengiseleni laphana nengokwenzakala ungabe utshengisela kube labanye abangafuni ukuthi utshengisele kugcina abantu sebetshana yikho sithi khona uma uzathi utshengisele kufanele ukuthi amapholisa aziswe ukwenzela ukuthi abomthetho laba babe seduze ngezindlela lawe wena otshengisela babe kuvikela phela kodwa nxa uzaphunga umuntu wonke umuntu ocabangele utshengisela angena esitudini nangoba ngu-12 ebusuku kumbe isikhathi bani umuntu akwenza hhayi ayisikho lokhu asilandeleni imithetho.
Lo-ke ngumnumzana Tamurai, lo ngumnumzana Malaki Nkomo uxolo, umnumzana Malaki Nkomo weZANU PF. Siphinde uGaynor Gumede uphinde njalo wabuza umnumzana Tamurai Gwegwerere lokhu okukhulunywe ngonkomo.
I-Constitution yeZimbabwe yona iyanikeza umuntu wonke ilungelo lokutshengisela njalo ukuthi abezanu bathi khona umuntu kumele acele imvumo anikezwe imvumo ayisikho okukhona ku-Constitution yeZimbabwe. I-Constitution yeZimbabwe engakuvumeliyo yikuthi khona umuntu abangele udlame ngoba nxa usubangele udlame ye ususephula amalungelo abanye abantu. Lapha nxa umuntu ungaphuma wena ume utshengisele ungazanga ungaphananga lomunye umuntu kukhona kusemthethweni lokho yinto evunyelwayo.
Kungani ke amapholisa lohulumende behlala bexwayisa abantu ukuthi nxa befuna ukutshengisela kumele bacele imvumo?
Lokho kokuthi khona abantu kumele bacele nxa befuna ukutshengisela yikwenza kweZANU PF, yikwenza kombuso kamnangagwa othatha yonke into eyenziwa ngumuntu ongavumelani naye njengento engekho emthethweni. Umthetho weZimbabwe awalisi lokhu. Umthetho weZimbabwe uyavumela. I-Constitution yona ngokwayo ikhona ukuthi iyavumele abantu ukuthi batshengisele ngenye indlela leyo amalungelo abantu eZimbabwe. Ilungelo lelo likhona emntwini wonke ukuthi atshengisele nxa efuna ukuthi kuzwakale lokho afuna ukukhuluma.
Alo-ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere, ilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika. O Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Hayten Nkomo obhubhe ngenyanga edluleyo mhlazi ku-14 uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare lamuhla. Leli phephandaba lithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozaba engumhlonitshwa ekubekweni kukamnumzana Nkomo. Unkomo obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70 wayengumsekeli kalowo ayebona ngezokuqeqetsha abalwi bempi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amatitshala angamakhulu amabili 200 asekhangelelwe ukusuka elizweni kumalanga alandelayo elibhekise kwele Rwanda lapho abathola khona umsebenzi. Ele Rwanda lele Zimbabwe alobelana isivumelwano sokuthi kuhanjiswe amatitshala afika phose amakhulu amahlanu 477 kwele Rwanda. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Linjani ko Studio 7 nomthakazi wonke omuhle, siyabonga ngokuqhubeka lisiphilela indaba ezingathathi hlangothi. Igama ngu-MK ngibuya eLupane eShabulanyana, kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa. Bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngokuningi ukuvota. 2023 kumele abantu sivote ngokuningi, sivotele sizamene ukukhipha ibandla leZANU-PF. Ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi lipatipati ozapho, kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo, voteleni TPC, sikhipheni izanu. Izanu sifana lenyoka engene endlini. Inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu, sidinga ukukhitshwa ngokuphangisa ngoba singalimazi abantu. Asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota, nesiye sikhipha izanu ngoba lalapha eSouth Africa asafuneki. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu
salibonani, salibonani lonke ku-Studio 7 bantu bakithi abahle, ngalibingelela lonke. Hhayi, inkulumo siyazizwa mpela, but eqinisweni eZimbabwe lapha sokudingeka kutshintshe umhlobo womuntu wokubusa, loba kungaba kuzanu loba kungaba ku-CCC. Kukhanya amadoda la ayimpumalanga ayehluleka isiphiwo awasiphiwanga, so anikeze umhlobo uphathi loba kungaba kuzanu loba kungaba ku-CCC, akutsho lutho lokho. But nxa kuyona lwana umhlobo akuyafana, akula muntu ongatshintsha umqondo wamashona ngendlela abacabanga ngakhona, ngoba amashona kubusa umdali kuseni, kubusa umnandi wakho kuseni, same sasem because kuzalwa abantu ade bekuzanu. So akula different ngitsho laba abantu lizokhuluma kabi ngozaphu, likhulume kabi umqondisi. Ayi, nangazi bantu beZimbabwe ukuthi amaNdebele kumbizeleli abantu abenjani. Hayi, kula muntu ongali-understand, umuntu ongakhuluma kufana nokukhuluma kabi ngengane yakho eyingcome yakomakhelwane. Kwakuzenzakala khona kutebe kuyimbethi mahlane amapholisa even kusinida ayethaya abantu. Amapholisa acontrolwa yi-government lephetheyo. Hhayi, kodwa amapholisa uzokwenzani ethunyini, uzokwenzani? Utshona umgcayi ukuthi ugqoke isijambo esekileyo, kufana nokuzihlekisa ngezwi lakho. Even nakhona e-South Africa amapholisa akabona namputi ula benzani nampozamazama. Manje basibulalele umfana bona abafana ukuthi abavuliwe abangisithiwe endaweni zakubo lokhu zinga nenhlenhlenhlabo. So i-government yabiphethe kwaleso enika bathiphi la mandla ukuthi basebenzisekani. Hayi bona. Yeah, hayi ngiyabonga la mngathi umuntu kakhulu.
Eh sawona le studio 7 njani kwa ngapho lonke baphathwe endaba zethu ezinhle. Yeah, mina lapha ngombiko wesikhalazo sami se ezewange ngapha ngama contract akha la avelela ku Harare. Ama contract abuya la, ama contract zona abuya ama tender lawo from zesa kwa ngale besakha izindlu abantu bezesa ku phase 4, kwa phase 3 manje bakhela khona. So abantu laba bathatha abantu bafala bakibo kwa bebuya bese kuba ngodakaphona. But ngapha bafala baningi abathi imisebenzi sebesebenza. Bakhala bafuna abancane bakhala kakhulu angazi ukuthi ngasinceda njani sho aloludolo ukuthi ama-contractors wonke asuka kuHarare abuya ngapha labantu ba abantu bangapha ewonke basebesebenzelanga yikho phela esizathu esikhulu esikhulu kakhulu esenzi-RP ukuthi liqume ilizwe ukuthi abantu bangapha bazivusi ikungazivusi khona ukuthi akuyabuya abantu bevelela khatshana abantu bangapha esitonkeni mnambini bonke basebenzi manje basebenza pha sengabayanga bokungela nto bazenza babe behlala behlukuluzeka tengasebenzi kuyesebenza abantu Harare hayi wona ma abantu ababanika ama tenders please cha ukuthi ngizama ukuthi ngicela ukukhuluma labo abahlasele sibimbe emRP kibabona ukuthi yathi bona indawo bewinisa ama tenders abantu beHarare sibe kuya labantu babuze kuba ngotaka phoya labo phili kahla kula bophili nje wange wona ophili abaningi kakhulu futhi umsebenzi wabakhosi ukuthi ubawa ukwakha izindlu kuya mangalisa kathi manje kuye kuya ngotaka phoya bakhona nje abantu abengakwazi ukuvinisa namvinisa tonke izindlu lezi hayi hayi nje bathi sithi emphele emRP lo yobazula sizobanduka lo 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 yini yini yilo lolu lusegcekeni lusegcekeni egcekeni futhi kulungisiswa ngoba kwenzi ukuthi abantu kumele ba develop endaweni yakhe bakwazi ukuthi bakwazi ukuthi basebenze ba support abantu babo futhi bese sibasebenza abantu abavela kancana kwena hayi sacela studio 70 sicela phenda injani chora khona phe wange lapho kule zinto ezakwase nje ku phase 3 ukuthi kwakhe izindlu ze company abantu asebenzele sesa so kuyo problem leyo ukuthi ithenda yawo abantu abavela eHarare ngoba bathenda vele bakhipha through ube sekuya ngapha sekuya labantu sebeqasa ukuthi kuthi ukhathe nje just udaka boy mbumi security hawa bantu bakithi yilo bantu osuzondla ethi umthokazi lono yilo kanye elizondla ethi umthokazi siya ngiyabonga
studio 7 linjani alinayinti nje wapha ngogawula awugawule mayibuzwa lapho uphendula into esingazizwayo thina ututhini kuyadobhala ukuchana idobhele ukuchana ethi angakakuphushi seqalise okunye kathi waye ngasezithulele mayesehlule ukuthi ekhuluma into ezwakalayo ngoba uyazibona ukukhuluma amandla ebekhulumela into ezingazwakaliyo thina simuzwa mayiphendula imbuzo ebuzwayo pho umdobhala ukuthi ayichiye dobhele ukuchanaichi ungazwakathi ukhuluma ngani
sanibona kwa studio 7 ngabe ninjani ngibingelela abasakazi nabalaleli okukhulumayo umgqilazi umfo kamanxiwa phansi le maphisa nginesikhalo la nginesikhalo sokuthi ngikhalaza ku studio 7 ngicela i-record lena bakwethu niyidlale nginesikhalo impela ukuthi kanti ku studio 7 simthanda kangaka kungani eseyamane ne-CCC kuphela amanye amaphathi engasayamananga nawo khulumele kuthenini ku studio 7 sekudlalwa kakhulu into ze-CCC kungaphuma ilanga kuze kuyoshona ilanga silalele abantu be-CCC bezikhulumela umathanda ngamanye amaqembu so into leyo ayisiphathi kahle ngoba sonke singabantu besizo siyi-1 kanti sinembono ehlukile akusithi sonke sithanda i-CCC akusithi sonke sithanda i-MRP so besicela ukuthi ningakhethi kodwa nisidlale sonke manje ngoba senidlalisa i-CCC bazikhulumela umathanda wabo noma umuntu ekhuluma into ebhedayo niyamfaka izilonge gxeki ye-MRP izilonge gxeki ze-ZANU-PF izilonge ngwe-CCC kodwa u-Studio 7 uyamdlala bengikhala lapho mina ukuthi ningachemi nephathi eyodwa dlalani imisakazi yawonke amaphathi ningami nohlangothi ngiyabonga
hayi siyabonga balaleli ngithathe lami leli thuba ngilikhumbuza ukuthi hayi i-Studio 7 ayisekeli hlangothi siyazama ukuthi sikhulume labo bonke amabandla wonke kodwa kukhanya amanye amabandla afana le-ZANU-PF lamanye nje bengafuni ukuthi bakhulume lathi izizathu esingazaziyo ngoba thina asisekeli hlangothi njalo siyabapha nje ithuba lokukhuluma lokho ababefuna ukukhuluma kodwa kuyehlula hayi imizamo siyayenza kakhulu sibili siyazama ukuthi sixoxisane labo ye lingasithumela ke ama WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
kwezemelika amabutho akwele Ukraine asephiwe igunya ukuthathela ele Russia isigaba elaleselihluthunile. Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule amazwi ngeviki edluleyo esithi ilizwe lakhe lizimisele ukumelana nale Russia. Yena umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin uphindile njalo wathi ilizwe lakhe lizagcina lisebenzisa izikhali zembubhiso ama-nuclear nxa ilizwe lakhe lingabona kufanele. Ukuhlaziya loludaba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga umnumzana Gandhi. Yeah, indaba ye-Ukraine lempi yangkhona khona ngale kungathiwa akusamanga kuhle ngoba sibona iRussia ingathiwa isithwaliswe amagabha avuzayo yiUkraine bebeyidelela impi iqalisa ngoba iUkraine ibe izimele ingela amabandla ayisupportayo njengeNATO leAmerica leEurope so bebethe bona basoze bengenele yona leyo indaba kodwa sibone ukuthi iUkraine isichayinsimbe ehambayo ngama first weeks or isigaba sakuqala iAmerica lama Europeans bahle babona ukuthi hayi abantu laba bazimisele labo ukudefenda ilizwe labo so babanika izikhali ezichayayo impi yokathesi bahle bafuqa iRussia out of Ukraine ngoba sabona ama first weeks iRussia ingathwa isithatha yonke iUkraine but okwathesi iRussia yonke isifuqwe yaphuma yaya babuyela kibo. Sabona futhi ukuthi umnumzana Putin sefake iconscription or wabiza amasosha alomnyaka 60 years and below ngoba bathe bona kulama soldier eRussia afileyo close to 50,000 ama general amaningi afileyo lezikhali eziningi ezithathweyo yiUkraine.
Manje nxa ukhangele ukwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lonalele?
Ukuphela kwempi leyo kuzahlupa ngoba akathesi sokushaywe ngantho okuyireferendum ukuthi indawo akade sesithathwe iRussia on the east iDonetsk, iLushchenk, leOdessa labo Crimea ukuthi bayenze okuyireferendum ukuthi bafuna ukuhlala eRussia but amazwe amaningi athi wona hayi I saw correct way to vote and ngamanga wona lawa. Ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke angiboni sekufika khona ngapho ngoba laye umnumzana Putin weRussia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon iAmerica layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okwakathesi. So okwakathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqedela impilo yakhe ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Jabo!
Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lulakho ukuqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamnumzana Saibed Musengezi umamangala ngempelasonto. Ukutholakala elecala kwenziwe umlobi olodumo uTsitsi Langaremba kubhica ngodaka ilizwe leZimbabwe elivele lilesimo esibi. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe nxa lifuna ukulalela ezinye indaba ngolimi lwesiNdebele lingalalela ngo 7:30 ntambama.